Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 ngoNhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona ngilethemba lokuba lidlale kahle ilanga le Valentine's Day ke lamhlanje. Endabeni zethu lamhlanje uhulumende uthi unkosikazi Grace Mugabe olokhu engaphandle kwelizwe sukela ngomnyaka odluleyo akumelanga adingakale lanxa impila kahle yakhe ibikwa inganqele.
Umuntu ongumkami ongameli welizwe hhayi kakuso muntu kazana under normal circumstances ngumuntu okumele ukuthi impilo yakhe ihlolisiswe abantu babekwazi ukuthi ungaphi wenzani.
Izakhamuzi zakobulawayo zidaniswa yimbiko ethi ziyizidakwa ukwedlula lonke ilizwe. Kuhlelo lwabesifazane sixoxa lo nkosikazi Sibusisiwe Maronda isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazane labantwana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Unkosikazi Grace Mugabe elokhu engekho elizweni kusukela ngomnyaka wedluleyo. Umkakhe umongameli Robert Mugabe owayehambela ilemuli yakhe watshela intatheli izindaba ukuthi umkakhe wasala eselatshwa njalo wayezalandela kumalanga amalutshwana alandelayo. Kodwa sekulamaviki ambalwa elokhu engaziwa ukuthi uzabuya nini njalo usimo sakhe sempilakahle yakhe simi njani. Isikhulumeli sikamongameli Mugabe umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba lebulenjini newzimbabwe.com ngolwesine ukuthi unkosikazi Mugabe ngumuntu kazana ongamelanga kukhulunywe ngaye ngoba engasebenzeli ihulumende. Kodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Meli Dube utshele iStudio 7 ukuthi unkosikazi Mugabe wayephiwa ithuba lokukhuluma emisakazweni lemaphephandabeni esenza imihlangano elizwe lonke jikelele kodwa lamhlanje sekumele kungakhulunywa ngaye.
I think into engiyibonayo ukuthi bona nxa bethanda ikakhulu nxa bemnika all the coverage abamnika yona ku-public media nxa befuna bathi simnikele ukuthi ngu-first lady and izinto azenzayo zilani lokwenza kumbe ngathi zile everything to do with impilo yamazimbabweans. Nxa esenza kubi amazimbabweans ayaphili kahle, nxa esenza kuhle lakho ayaphila kakuhle. So umuntu ongumkami ongameli welizwe hhayi kakuso muntu kazana under normal circumstances ngumuntu okumele ukuthi impilo yakhe ihlolisiswe abantu babekwazi ukuthi ungaphi wenzani ngoba kungenzeka ukuthi into azenzayo zingabe zilokulimaza kumbe zilokuncedisa ilizwe. Yikho-ke kumele abantu babekwazi ukuthi uyenzani. She is a public figure.
Ngumuntu obengani uphathisa umongameli, umongameli lapha uze wawa njengoba babe bebambana izandla kathesi kakho, ungathini wena nxa sesikhangela ukubuswa kwelizwe ukuthi nangu kakho umkakhe le 91 years kodwa yena kakho elizweni isikhathi sonke lesi?
Ikho ngakho ngaezikizwayo ukuthi kezwa kuhle umama lwami ngapha umongameli laye esekhulile. Ngingatsho ukuthi ilizwe libuswa ngingathi ngumuntu osekhule kakhulu ongasenelisi ukuzimela yedwa. Ngakho-ke lo kade ngumsizi wakhe laye nxa sokuthiwa usegula sokusenza ukuthi kube le-uncertainty abantu bengabi leqiniso ukuthi kuyiwa ngaphi. Kungabe ilanga selisiyatshona na kule muli ebiphethe ezombuso kumbe ebikhokheli ihamba phambili? Nxa kuyukuthi kunjalo lakho.
Lo-ke ngumnumzana Meli Dube ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Usomabhizimusi umnumzana Liverson Sunduza obesele minyaka elithumi lasithupha esemazweni waphindela ekhaya usephumelele okuthiye abanye abasemazweni bezibuza ukuthi kungcono na ukuphenduka ekhaya kumbe kuqhubeka bekhona le emazweni. Usunduza uxoxe lo Gibbs Dube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Uyawela okwangenza ngabuya ekhaya lasilingise Malawi iphemithi yami yayizala ukuphuma. So besithi bona ngihlale kuphela but ngase ngitshelwe ngabani ukuthi ungaveli uvume ukuhlalisa emithi ingaphumanga uyahlala naza ye ungaye ebantwaneni bakho. And that's when I decided to leave. Nje sengisekhaya bangifonela bathi permit isiphumile but ngahle ngabi kubuye. So yikho kwangenza ngabuya-ke ekhaya. Ngafika ekhaya ngazama ukuqalisa zona izinto ezinjengama-business. Into yokuqala engafika ngayenza ngafika ngajoyina abantu laba abathenga izinkomo ngazama ukufaka imali yami khona ngibe ngi-invite-ile. Imali yayisesekhona ngangingena kikho kodwa ngohamba kwesikhathi ngadliwa. At one time silingangithenga ilodi yenkomo iphele 32 i-truck. Sasiyafika kobulawayo kwathiwa inkomo azizavunyelwa ukuthengiswa. Yikho silo wase kwangimuyisa ngawa ngabhazalala. Then ngasuka lapho ngayezimayinda kwese ngi-invayithwe. Lapho ngangi-invayithwe ngumsisi wami la ebona ukuthi ndemali wathi buya sizokwenza imayini. Vele sengifuna imayini ngihle imayini le ngihle ngifake erizweni lakho ufitheke offer. Imayini yayigudile mali ngafika khona ngazama ukusebenza. Singakaqedi isikhathi isidu wasetshona ukuthi khathesi ngikhontinue ngisebenza kwangani kuba nzima lapha lapha angangabona udani ngunenyekele ngathiya. Yikho kubuya kwami khathesi sengibuya ekhaya ngafika ngapha ngadecide ukuthi ngcono ngivula ibhekha ngoba ngafika ngakhangela ukuthi into evele ingekho esigabeni kuyini okuhluphayo. Ngafika ukuthi isinkwa siyahlupha. Yikho ukuvula kwami ibhekha and ngithola usekelo oluningi kakhulu ebantwini besigabeni sakithi. Bayangisekela bayathenga njalo bathi ngivule okunye so ngikhangelele ukuthi ngivule ngemva kwebhekha ngifuna ukuvula something engingakabi leqiniso lapho ukuthi kwini ngoba ziningi izinto engizikhangeleyo ngifuna ukuthi ngivule ngemva kwebhekha.
Singathi-ke nxa usukhangele khonapho uyenza imali engani iyabukeka yini kumbe lokho nje usatatarika lapha lalapha?
Wezi ukutatarika ngiyatatarika but nxa ngikhompeya lokuba segangeni ngibona kungcono ukutatarika ngisekhaya ngoba kangikabi lezinto ezaneleyo. Izinto ezaneleyo kangikabi lazo sibili kodwa-ke hhayi mbona ingani ngenza kuhle kakhulu njalo ngikhangelele ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ngokusebenza kwami ngikhangelele ukuthi ngizakwanelisa ukuthi ngibe lezinto eziqondileyo ezingamphilisa ngoba okwakhathesi kangisoli zithi impilo engiyiphilayo. Ngikhuluma nje kathesi eplazini ngilimile ngenza yonke into imali ngizuze ebhekha ukungenzisa konke abantu bokusebenza abaholiswa ibhekha nalabasebenze kulima abaholiswa ibhekha. So into enjalo ngazaye ngiyihlola.
Yes, singathi lapho khona khonapho ungasishekuthi kungaphi njalo ebantwini bolabo bayenelisa yini ukuthenga isinkwa ngombono wakho?
Abantu bayenelisa ukuthenga isinkwa weli ngoba uhlupho vele imali kayikho elizweni lakithi kodwa khonokho abantu abancane okuncane abalapho ngingasabali ukuthi nxa ngiyasaplaya sithi ngiyahambisa la kubotholothe esentya khona ngale nangaphi ngaphi kodwa khonapha kucommunity engiyovela isinkwa abasithenga kakhulu. So ngakutshela ukuthi khathesi ngivuke ngihambe ekuseni nabe ngitshiye ngikhaya ngitshiye kule 12 dazi khathesi ngithe mbuya ngivike sekule dazi khathesi ngikhuluma ngabona phambi kwami kule zinkwa ezintathu.
Lo-ke ngumnumzana Liverson Sunduza usomabhizimusi ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Izakhamuzi zakobulawayo zidaniswa yimbiko ethi ziyizidaka kwedlula lonke ilizwe. Limbiko yethulwe liphephandaba leThe Southern Eye kulandela udaba lokuthi inkampani yeChibuku yathengisa utshwala olwedlula imali eyizigidi ezinhlanu i-$5.5 million. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda olilunga lesicele le-MDCT othi lolu daba lungcolisa igama lakobulawayo.
Kuyasizondisa mpela kanti njalo sibuhlungu ngoba abantu bemandebeleni kakhulu abakobulawayo sesiphiwa amabizo amaningi asithethisayo. Kwakuthiwa ngama-1980s ngama-dividends, kwabuya ngezikhathi kwathiwa singama-cry babies, kwabuya ngezikhathi kwathiwa abantu abakobulawayo abashadi abalaba abazali. Yikho-ke ngibona ngani ukuthi iBulawayo jikelele sigcwele izidakwa. Abantu abangalambeko ibusithethisa thina sapho lukamzilikazi njalo ungahloniphi amasiko ethu. Lokho kutshengisa ukuthi abantu abasiliphathi njengabantu. Kambe ungathi utshwala lungathengwa ngabantu kufike 5.5 billion sokuthiwa ngabantu bakobulawayo. thina siyakwazi mhlophe ukuthi abantu be-Midlands bathenga utshwala la, abemadebeni South bathenga utshwala kwaBulawayo, abeGwanda bathenga la, abekumbebengwa la.
Manje yena uZulu wakoBulawayo uthini ngodaba lona lona?
Botenga bota amathowns samaningi abantu bebezondile beswela ukuthi kunju ukuthi bangakhuluma njani kodwa njengoba sengikhulumela uZulu wakoBulawayo bayabuhlungu bacela ukuthi iphepha le lakosa iSouthern Eye icele uxolo singathi iapology and reservedly lombhali walo ngicela ukuthi ngitshele abantu bakoBulawayo bangabona abantu abaxhalile baphonga uthula bathi hayi kuzaphela kuphele akulunganga ngicela ukuthi bathathe intonga bademonstrate ngezinto zonezi ezingalunganga ngoba uhlazo lolu lusiphayo kuzatshengisa ukuthi umntwana wakoBulawayo noma sesiyakwenda siyathukuzela esidakweni siyadinga umsebenzi noma e-South Africa sokuthukuzela ngabantu abayisidakwa ngibona ngani kubuhlungu mntakababa into enjengaleyo.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda isakhamuzi sakoBulawayo njalo elilunga lecele leMDCT ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisimamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku shortwave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz lilakho njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.studio7news.com. Okwamanje sendichiya ezandleni zikaSithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu uSithandekile Mhlanga. Lamuhla kulolu hlelo sixoxa lonkosikazi Sibusisiwe Maronda, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana kanye labantwana. Eye Psychological Support Forum Initiative eZimbabwe, yona ivele ikhona kuzwekazi le-Afrika. Sikhangela lokuthi ukunanzwa kwamalungelo abesifazana kunceda ngani abantwana lekusasa yabo. Siyakwamukela kuhlelo nkosikazi Maronda.
Ngiyabonga.
Inhlanganiso yakho kuyini ekukhangelayo, ilwela njani amalungelo abesifazana?
It's a regional organization eku 18 countries Southern Africa. Thina silwela amalungelo abantwana ukuthi baphile emulini ezilothando, imuli ezifukamelayo. So nxa sikhangela amalungelo abomama sabe sikhangelela ukuthi umama engabe ephatheka kuhle kufamily labantwana labo baphatheka kuhle kodwa umama engabe ehlukuluzwa labantwana baya behlukuluzeka ngoba umama ongathandwayo akakwazi ukuthi athande njani abantwana.
Kungani likuhlanganisa kakhulu kangaka?
Ikakhulu eZimbabwe kumnyaka wona lo odlulileyo bekulama reports kakhulu awe child abuse. Irawu yenzi i-research yathola ukuthi 31% of abantwana abangamankazana bendisiwe bengakafiki 18 years. So kuba nzima ke ukuthi sehlukanise amalungelo abomama lawabantwana ngoba ikakhulu the girl child ukuhlukuluzwa kwakhe isikhathi esiningi usuka angene ekubeni ngumama evele eseqalisile ukuhlukuluzwa and iZimbabwe is defined i-gender based violence ya include ukwendiswa kwabantwana abangamankazana. So yikho sikuhlanganisa sibona ukuthi ungathanda umntwana lamhla uzaba ngumama othandekileyo, uzaba ngumama okwaziyo ukuthanda abantu bakhe. Imuli zibe zimuli ezifukamela abantwana, ezithanda abantwana, ezikhumbulayo ukuthi iconstitution inike abantwana labo mama amalungelo abo.
Lamukelwa njani ezabelweni? Njalo lingathi siliyawenza yini umehluko?
Ye, umehluko siwubona ukhona shile ngoba thina isikhathi esiningi sisebenza lalabo esithi ngama-partners abayibo abasebenza labantwana. Thina okwethu yikubafundisa okuthiwa yi-psychosocial support ukuthandeka kwabantwana phakathi kwemuli bona babethu behamba bayisebenza labantwana. Sisebenza njalo lohulumende ama-ministries anjengama-ministries e-health, ministry of social services ukuthi for example ukunika umntwana isitshwala kuphela akuphelelanga. Umntwana ufuna ukuthandwa, omncane ufuna ukwesulwa amakhovula, ngayenze kuhle ufuna ukutshela ukuthi wenze kuhle, ngayephambanisile ufuna ukukhuzwa ngothando. So sibona ukuthi abantwana abakhula emulini ezinjalo lesikolo bayapasa ukwedlula laba abaya behlukuluzwa even if esikolo behamba.
Nxa uchasisa lapha nge-psychosocial lay kukhanya ingani likhangela kakhulu engqondweni, kodwa siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi abantu e-Africa leZimbabwe nje bafuna impahla zokusebenzisa ukuthi kambe umntwana uyabhadalelwa indleko zokuya esikolo, ulakho kokugqoka, ulakho kokudla. Kuqakatheke kakhulu yini nalokhu ebantwini abaswelayo?
Esikwenzayo kasiqali ngokukhangela kwengqondweni, qala ngokukhangela ukuthi umntwana utholile isigqoko yini, utholile isitshwala yini. Nxa sekutholakele sesithi ukuphiwa njani, ngoba umntwana uyakwanisa ukube ececile sibili, isizibhadaliwe edlile sibili, kodwa engela confidence. And umntwana onjalo nxa engela confidence lesikolo kapasi, so uza kuba ngumuntu ofuna ukugcina kuze kube nini. Kodwa unganika umntwana isitshwala, umnika izigqoko, umbhadalele ischool fees, uzumthanda, uzusenza ukuthi ingqondo zakhe zihlale ziphumule, ekwazi ukuthi mina ngiyathandwa, uzapasa esikolo abe ngumuntu ozimelayo. Ngoba thina sikufuna ukuthi abantwana babe ngabantu abakwanisa ukuzimela kwelakusasa, lokho okuthiwa ngesikhiwa functional adults.
Ngamasiko abantu lokhu okokwangana kumbe okokugonana kumbe okwana abantu abaningi abakwenzi kakhulu labo yise, njalo siyananzelela ukuthi abanye bahwajelwa emakhaya lapho abanye balolaka nxa bebiza abantwana mbe bebathuma bayakuyamukela abazali lokhu ukuthi betshone behlekelela abantwana lanxa beyonile.
Nxa siqalisa sibili uyabona ukuthi hayi kulokungazwisiseki kokuthi kathi vele sikhuluma ngani. But nxa sesifundiseni, ngoba thina ukufundisa kwethu kasimi phambi komuntu, sihlala phansi sixoxe sibuzane ukuthi nxa sisenze nje ebantwaneni kuyinokwenzakalayo. Abantu babesebezifikela bona bodwa ekuboneni ukuthi hawu umntwana othandwayo lokuphambanisa kwakhe kuba kulutshwane ngoba ule confidence.
Ye kuhle, hayi sibongile kuxoxa nani Nkosikazi Marunda.
Anjo phela ube le weekend enhle.
Ye leyo balaleli bekuyingqoqo esiqhubela Nkosikazi Sibusisiwe Maronda, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana kanye labantwana, eye Psychological Support Forum Initiative eZimbabwe, yona ivele ikhona kuzwekazi le-Afrika. Asihlanganeni njalo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kulolu hlelo. Lilami owenu uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga ke njengokuzwa kweni balaleli, lilalele njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye. Sasigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilakho kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Uhulumende uthi uNkosikazi Grace Mugabe olokhu engaphandle kwelizwe esukela ngomnyaka odluleyo akumelanga adingakale. Izakhamuzi zakobulawayo zidaniswa imbiko ethi ziyizidaka wakwedlula lonke ilizwe. Igama nguChris Gande Lilale.
Have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.